ezindabeni zethu lamhlanje. Ikhansili yakubulawayo isiqalisile ihlalada lesibili lokulungisisa idamu elithela impompi ezidonsa amanzi asuka ezambuzini. Uhulumende weZimbabwe umanyene lenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuphawula umkankaso wokubuthanisa usizo lwemali yokuphathisa iziphepheli phansi kohlelo lwe-Interagency Refugee Appeal. Umthetho wokuguqula amandla aphiwa umongameli ukukhetha abahluleli bemithethandaba yaphezulu kusisekelo sombuso, i-Amendment No. 1 Bill, wethulelwe idale lePhalamende. Kwezemidlalo, intatheli izindaba yeStudio 7, uJoseph Njanji, usethulela ezomdlalo wokugijima, ekhangela omunye wabagijimayo uBrian Makamu, ovame ukubonakala elomntanakhe oleminyaka ethobamine embili, u-Obey. Kulayisok lamhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemizamo enziwa yokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi zisungule amabhizimusi ekhaya. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilwazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.